kati sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine emhlaka 10 kumfumfu 2019 nguntungameli inkomo endabeni zekuseni namuhla.
Uthe thola umbiko ovela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze athi ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan.
Lanxa abasakhulayo be-MDC besola inkuthazo yabokholo lesiKristu yokuthi kumele kubonje uhulumende ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, leli bandla lithi umkhokheli walo usahlafuna lolu daba.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye.
Umongameli Mnangagwa uwele France namuhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana le mikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ugatsha lwabasakhulayo be-MDC lusithi kaluyamukeli inkuthazo yomanyano wesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa sithi basakhulumisana ngalolu daba. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule inkuthazo yokuthi kumele uhulumende lo abuse okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo njengendlela yokuqeda ukufuthelana lodlakela kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mologele uthi lanxa bengavumelani lalumbono bayayamukela imizamo yalumanyano yokuphehla ukukhulumisana elizweni. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi basabonisana ngalolu daba.
UPresident Chamisa ulesinqumo asithathayo esesile umnyaka asibiza athi 5-point plan esitshengisa ukuthi uzimisele kudaba lokukhulumisana ngezombusazwe nalabo abajontsha ukhetho ukuthi kulungisise lolu daba lokhetho luka-2018. Ngalokho-ke uthe thola umbiko ovela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze athi ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku-5-point plan. Ngakho kungabanga nsuku zajwala, ngibone ngani upresident uzathi ukuthi lolu daba ulwamukela ngaluphi uhlobo.
Kodwa amanye amalunga ayedale le standing committee kumbe i-national council abakakhulumi ngakho yini ukuthi bakukhangelele ukuthi kuhambe njani?
Kukhulunyiwe udaba lolulukelwa waphathwa emhlanganweni wobukhokheli, kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa kangako singakahlolisisi kahle ukuthi lolu gwalo luvele kwabezesonto luthini, njalo luchathisa ukuthi kungabe kusenziwani, njalo luhambelana njani nenhlelo zikapresident Nelson Chamisa.
Kodwa bona abamasonto la libona ungani bale njongo elungileyo yini, ngoba sesizwa abanye besithi kanti kungaba njani ukuthi kube lo hulumende wesikhatshanyana owe-transitional kula lokhu abafuna kwenzakale ukuthi umongameli Mnangagwa qhubeke enguye
ngisineke sicho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo ngoba phela njengoba sicho ugwalo lwabo kafika lukhangelisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho iconstitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani mbona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedoka
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla lezanu-PF lonaka likatsho lutho ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele France namuhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe omhlaba ukudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi ofuba kanye loqhuqho. Umnangagwa olubhekise kwele France izolo esuka kwele Uganda lapho abe ngumhlonitsha khona emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Abakhokheli bamazwe omhlaba achiyeneyo labo bazaphatheka kulomhlangano wona oqhutshwa inhlanganiso yeGlobal Fund ngemva kweminyaka emithathu ngenjongo yokuvuselela isikhwama sokulwisana lezifo zontathu emhlabeni jikelele. Umongameli Emmanuel Macron wele France nguye ozakhokhela lumbuthano wona ozama ukuthola imali engamabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ezempilakahle zimi manzonzo eZimbabwe ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kulokhu silela njalo kwamaphilisi ama-ARVs kanye lemithi elapha izifo ezijiyeneyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Sipho Mahlangu. Waqala ngokumbuza ukuthi luqakathekile na uhambo lukaMnangagwa lolu ikakhulu nxa sikhangela inkinga eleZimbabwe elibhekane lazo kwezenotho.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye njengoba imantra yethu yeZimbabwe kuyi-Zimbabwe is open for business but leyi i-trip hayi ayila kudlala ngempilo kanye sibili ngoba isimo asisamanga kuhle not for Zimbabwe kuphela but i-sub-Saharan countries ise kube le shift abantu sebekhangele eseleni abasikhangelayo kwe-HIV kakhulu sebekhangele okunye okuningi including o-climate change lani la ngakho uhambo lolu angalisebenzisa ngendlela kuzaphuma lokungcono kulalokho ayehambe abuyele nsizane
ukudinga imali engafika amabhiliyoni angu-14 ubona ingane leZimbabwe lapha lingatholani njengoba lalo kuyilo elidinga uncedo.
Hayi, okufunakalayo ukuzwisisa umcimbi lo ukuthi uyabe umayelana ngani. Nxa kuyukuthi lathi kufanele sifake isandla, asifundeni ukufaka isandla loba siyisiceli ngoba kufakwa ngcebethu yinye bese kuqalisa ucubungula ukuthi imali le ingaqonda ngapi. Kina yithe singa we are likely ukuthi sibe ngama beneficiary amakhulu ngoba imicimbi yokulwisana ne-HIV bekungathi senza kuhle ngapha e-Southern African region bebesibuka ngoba prevalence ama incidence rates ethu abengathi ayehla okubukekayo ngakho silethuba sibilele ukuthi thina sithole ku-basket kodwa nansi indaba nxa kuthiwa kufakwe isandla kuleyo ngcebethu iZimbabwe ingathi yasalela ngoba ngikhuluma kunje kukhona lapho esisalele khona okufanele sifake engcebethwini ye-Global Fund ukwenzela ukuthi bese bekhupha-ke lokhu abasilungisele khona siyasilela khonapha ngakho thina ama-activists sivele silohlelo lokuba sibe sikhulumisana lohulumende lenhlangothi zakhe sizama ukuba kubafuqa sibili baze bayikhupheleyo mali efunakalayo emganini we-Global Fund esithi yi-country commitment ilizwe lelizwe kufanele litshengisele ukuthi hhayi alikhangeli ukuphiwa kuphela kodwa lalile mzamo eliyenzayo yikho esisilela khona
sesikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi kwezempilakahle udokotela bekhalale umsebenzi ungathi abantu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV babhekana lohlupho olukhulu yini
ngeqiniso elipheleleyo uhlupho selukhona sekufanele abantu sibili banyikinyeke ngoba kukhanya ngazathi hhayi ikakhulu i-second line therapy isisilela i-first line therapy bebesinika nje bepha abantu okwama-2 months 3 months i-supply kodwa kathesi hhayi kukhanya sekusiba ngamaviki kusitho ukuthi amaklinikhi kumbe ngithi ama-health facilities aselokushotelwa okuthize ngakho ngikhuluma kunje bahlangene abantu abaphila legciwane ama-networks lama-community based organization e-Darwinville lapha e-ZIPAM bezama ukuthi bacubungule babone ukuthi i-advocacy abangayenza yiphi ngalesi sikhathi ngoba umumo umi kubi elizweni kwezomkhonomi umi kubi elizweni kwezepolitiki konke lokhu kuvele kusitho ukuthi ilizwe limi manzonzo ukuthi mbani ozalalela omunye hhayi sekufuna lelizwe elikhulu kumbe ogida ame phezu kwetafula
umnumzana Sipho Mahlangu ulwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Victoria Falls sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yezimlife.com ithi kulabantu abethesa izisebenzi zebhanga le-CBZ lele-Stanbic umlando wokubapha imali yemelika yokuzibazela kodwa amabhanga omabili ayakulandula lokhu esithi akabambi imali engayisiyo yeqiniso inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi izisebenzi zeposo zikhalale umsebenzi izolo zatshengisela ezitaladeni zeHarare zikhonona ngokungabhadalwa izisebenzi lezi zithi kusukela ngo-2014 umqhatshi wazo uzipha ingxenye yeholo lazo kuphela ngenyanga ngokunjalo zithi kazisoze zibuyele emsebenzini andubana ziholiswe ngokugcweleyo sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
sarabonani lonke makhaya ndamleni jojolo kwarayi lani kwaphe ndamleni endengwende lokofeya ngithile njani lonke bakithi nyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho ngiyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara lapho elupane from elokhuzeni edanstolo ngale kusiye emahofisini ukuthi hayi ithara seyafakwa yini hhayi uyazi izimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini ngabuya khwapha emagushini ngihamba lapha ngisiye emakhovula ngale uyazi umgwaqo ngikhona ma usuke e-down store laphana kungani izindlela eziye eganyeni ngani liganga njengoba ndihambele emasimini imoto ezihamba khona le umuntu ahambe ngesicathulo esitshe de imoto enhle isiyafika emahofisini laphana besipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana hayi uyazi umbuso wezano sometimes yazi liyasincindezela labantu ningi hhayi siyakucela phela la mdala mna ngakho la kosizwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona untu mumubi abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phansi ngoba ngiyabona ukwenza lokho mdala mo ufana lomuntu ogide ezitshayela izandla phela into yakho le mna ngakho akuphungule lawe phela sithwele nzima emazweni lapha manje khanye ngathi ezinle mnyaka kumbe ngagcina khona le magushini olupane mbe mayithingi le 18 years yazi sehlulela ukuyathola isihlobo enxa yendini abantu bezayo ashi
njani wadala kusitudio 7 okhuluma yonkala mina ngithi wadala ngiyacela ukuthi kuze ilizwe lakithi lilunge silungiseni amasiko laba bahambe badubula enjeleni bahambe beyixolisa iZANU-PF iyekile ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lethu libe right bengicela kuyenze khona lokhu kuphi
sanibonani bantu bestudio 7 mina igama lami umehluli Ndebele mbuya echolocho esayidi lecholocho hheyi bantu bakithi siyakhala shuwa hhayi siyakhala kakhulu shuwa ngale mpilo esesiyiphila bantu abantu bayahlupheka ekhaya bantu sesilathi esihlupheka sesikwamanye amazwe siyacela kakhulu siyacela kakhulu kuhulumende wasezimbabwe ukuthi uma ngabe seyehlulekile kalahle ithawulo adedele abanye ngoba vela ngeke bakwazi ukulivusa lelizwe abantu bezano ngoba yibo vela abalimoshayo
salibonani basakazi be-studio 7 nalibingelela lonke nabalaleli be-studio 7 madoda indaba elapha izimbabwe isifide izimbabwe ayisela mthungameli abantu bezano sebehlulekile totally ngicela ukubatshela sebehlulekile ngabasuke ekuhlalweni banike abanye babusi asoze sidubeke so ipetrikhwela ngeviki ngeviki izikolo kathesi akulamali okubhadala kathesi abanye sebekhipha abantwana kumabhoding nxa amabhoding angaswelakala elizweni kusesele development kusela development nama-industry savala konke vele behluleka kulaa nto khona please ngabakhe baxole abanye bangene babuse
silohlupho esigabeni sensiza kuward 17 eplagos kulabantu abasebenza ngombila manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla so siyabha indlala abantu bayahlupheka
salubonani salubonani balaleli wakastudio 7 hayi mina esami isikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani iZANU-P F ikhuluma ngokuthi yona ikhipha imali entsha kodwa imali leyo akusebenzi ma ungabe uphuma ngako usiya kwelinye ilizwe labo ma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona so ngicela ukuthi ma bekhipha imali kabasinikezele athi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe nyabona
hayi bantu besithutho 7 linjani lonke ethina siyaphila ngapha sazi khona ngapha eAmerika ukuthi kunjani khona ngapha thanda ukuphawula ngokwasekhala kokhulunywa ngumnankakhe ukuthi topi inhlonipho asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafanana lokhu eyalela esikhundleni nganiyintwala esebrooken intwala phela nxa ungazange wayikhipha vele ayisoziphula so umfundisana ozamfundisa khona anti umfundisa nje kuphela bayafanana bonke ngababulali bonke so isicoca siphiwayo nakathesi uthiye udokotela bengaze ngabalungisele ezimbabwe ukuthi ngabathesi ababisele emaklinika abafakele imali ezicacayo usuka lapho ehambe eqhathwe udokotela baphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona bodokotela labo bazabuye bezosebenza ezimbabwe bengasuka khona leseli belanda ibhondi yemali mara umnankakwazi umnankakufile mani engqondweni mani kazi into yenzayo shem kazi ngitsho ngitshela kancane qinile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona behambe siyagadini legepela uyasuta lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhala lo msebenzi kodwa bhadeni ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngapho uyana lo 7 umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ubusela kuphela bebebulala abantu bebetshontsha loke akula nto uzayenza phela umnankakho ayivini ivini ngizibuza labantu abavotela umnankakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke kwamanzi sesihlupheke ezimbabwe eh hayi bantu bakithi mani bake livula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva lokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo siyinto ehle ekahle leyo hayi mani hayi bantu bakithi alike livule kamehlo ngiyabonga ukungena ehlelweni
kanjani zihlobo ezithandekayo mina ngisesilobela uward 27 ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esilayo hhayi bo kata kula manye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba indlala esesilobela lapha hhayi khona akunzima yazi ndinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni kati funa ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni hhayi mna ngakwasimfuni bantu kule mthetho yakhe asuka laye kumgaba iyalokhu eyisebenzisa futhi Hayibo, sikhathele. Yimu namthungameli kuwadi 27 esilobele.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa urekhoda ube leqiniso lokuthi akulamsindo lapho okhona. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhethwa kwabokholo lwesiKristu kweleSudan ukuthi babe yingxenye kahulumende wenkazatho ozaphatha okwesikhatshana kuvikwa kulakho ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo amaKristu kulelo lizwe. Abachuchisi bakwele Germany sebeqalisile ukuphenya udaba lokudutshulwa lokubulawa kwabantu ababili ngomunye owesilisa obikwa wayezama ukuhlasela abantu ababekhonza ethempelini lamaJuda izolo duzane ledolobho leHeil. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrats bathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukubapha ubufakazi ababufunayo phezu kwecala abamethesa lona akusoze kwenqabele uphenyo lwabo emizameni yokumsusa embusweni. UTrump wetheswa icala lokwephula umthetho ngokucela umongameli wele Ukraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrats sebecele ingwalo abathi zilobufakazi obukhomba ukuthi uTrump wephula umthetho welizwe lakhe. Banqolo ngenjalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi zize kupha ubufakazi edale lephalamende eleCongress kodwa uTrump wazalisa. Kambe iyozala nkomoni. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubona kusenzeka kudalwe isisekelo sombuso seMelika esabeka amandla okuthi iCongress iParliamente yaseMelika ingakwazi ukuthi ikhiphe upresident ngamacalathile engabe imethesa wona ukuthi indlu engaphansi okuthiwa iHouse of Representative ingavumelana ngamacalathile okuthiwa iArticles of Impeachment okungabe kubalisela lokhu lalokhana lalokhana basebevota ke basebemethesa icala ngokusemthethweni abese siyathonisiswa kundlu engaphezulu iSenate ingamgweba ngokubili kokuthathu i2/3 majority sekusitsho ukuthi uyabe sekhitshiwe esihlalweni kodwa lanxa engasakhitshwanga esihlalweni khona lokhu nje ukuthi uke wethiswa icala i-lower house iHouse of Representative kuyinto emchiya engcolile kakhulu.
Bakhona abathi okwenzakalayo eMelika lokhu kuveza sobala ukuba isisekelo sombuso sisenkingeni kasisalandelwa okuthiwa yi-constitutional crisis ngesiNgisi. Uthini ngalokho?
Banenga abantu abakhangelele kuMelika njengelizwe elingelinye lamazwe amabili esingathi thina aqala ukuba ngama-republic umbuso wentando yabantu ngesikhathi amazwe amaningi esabuswa ngamakhosi angavotelwanga basi bayibaleka naleyo nto babeka isekelo sombuso esidala kakhulu esilokho esahlonitshwa kusuka emuva khonale kusuka lapho basakha khona basifaka amalungelo basifaka indlela yokusivikela lokuvikela abantu ngaso isekelo sombuso. ngaphuso ngakho ke sikhangelele lukhulu njengabantu abantu emhlabeni bakhangelele lukhulu kuMelika ukuthi umongameli weMelika landele isekelo sombuso ngokugcweleyo angenzi ukuba ngintando kayiphikiswa kodwa abe ngumuntu ongaphansi komthetho ngakho umuntu ongaphezu komthetho ngaphandle kwamanye amazwe awonta umolukhuni ontando kayiphikiswa abangathintwayo ngakho ke nqabe bona uPresident uTrump esenza kanjani bayathokoza ukuthi laye sezafana lathi America sizafana lathi kodwa labo babekhangelele kuAmerica ukuthi phakamise idemocracy phakamise isisekelo sombuso bayakhubeka kakhulu nxa bebona umongameli weAmerica esenza kanjiyana
ubona izala nkomoni baza kwenelisa yini abebandla lamademocrats ukumsusa embusweni uTrump
usezifake esibangeni sokuthi uza impeachwa ukwetheswa icala ngalokho okuthiwa yi-impeachment kuza kwenzeka ngokuba phela indlule enye i-House of Representatives ingaphansi kwama-democracy ngakho kamakomiti la atheswe umlando we-investigation wokuchwayisisa azaphenduka esithi kuyetheswe amacala athile okuza kwenza ukuthi badale lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment abese setheswa kuyiwe ku-House of Representatives ku-House of Representatives kuyafika njalo kuvotwe uzadliwa ngokuba badinga nje 50% ukuthi bamethe sicala ngakho ke bazamfaka lelo cala kodwa ke kakwenelanga ukuthi aphume ngoba kakhitshwa iHouse of Representatives kumele ayothonisiswa kuSenate kunxa kungavelanga lutho olungenza lwethusa abantu beMelika njengalokho kwagcina kusenzeka kuRichard Nixon angiboni iSenate imkhipha ngokuba badividekile kakhulu bahlukene phakathi amaDemocrats lamaRepublicans
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo kanjani kumagumbi omane womhlaba kobulawayo kutitshi kutsholotsho gwanda nitsuile buyani Bainbridge enkabazwe egweru khwekhwe esosiberikeli ngaba linjani siyabonga uxhaso lwenu abalaleleyo kuradio emsakazweni kusigxingi kanye labasilandelayo egasini lethu ele-VOA Ndebele kulobani ke laphana kulo Aaron Ndebele othona salibonani msakazi livuka njani siyavuka dube mthembo sithembayo singazweni ukubana uvuke njani Polaita kwakuba maphosa othona livuka njani lonke Sanko Khoza othona umnanga kwa udlalisa imali yokuthanda ukuhlala ephakathi kwendiza mchina kunjalo nje ubuya engaphathanga lutho ezandleni mduduzi Gerald Mpofu twena imali yakhona baza intshontsha yonke amasela lawa Jason Maphosa uvuka njani msakazi batshele
silela izinto kwelakithi madoda izinto ezithengiswayo esizidinga kakhulu empilweni ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda zaziqala kusweleka izinto okufana nokusweleka koke kwenzekala kusweleka inyama hawu wawuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitsheko kusweleka zonke izinto ezifana labothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela kodwa kuselakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniso ukuthi lapho babeyimelele khona belindele layinini babe phakathi khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela
Duna malaba ndukus malaksu mfanaka tubu kwendo ihlabela kamnandi lapho ingoma ithi Zulu Galine esiqibela izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili lanxaba sakhula beMDC besola inkuthazo yabakholo lwesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabusa okweminyaka isikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Abebandlaleli bathi umholi wabo usaluhlafuna loludaba. Umongameli Mnangagwa useFrance namhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemkhuhlane egoqela wengculazi ofuba kanye loqhuqho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina elani asibeni sonke kusasa ek-10 o'clock ngo-half past six. Endabeni zekuseni phela olivalelisayo kwamanje ngontuka milinkomo. Kololokwana wamatukanduna lichone kuhle.